Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyalambulela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 11 lwezi 2020 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Usuqale ukubulala abantu khonapha kobulawayo. Siyacela njalo ukuthi sixwayise ukuthi hayi liziphathe bantu kade sisengozini umkhuhlane lo osumemetheka wesibili njalo kathi ubulala kakhulu okwedlula ubuya ngalesikhathi sikamathi.
I-coronavirus sibulele abantu abangamashumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa kobulawayo kulandela ukufa koyedwa kulelo dolobho izolo.
Kuyasimangalisa kakhulu kodwa njalo kufinde kungasimangalisi ngoba uPresident Donald Trump ubevele etshengisa ukuthi uwuntando kayiphikiswa. Kuveza ukuthi ilizwe le-America lalo lilabo ontando kayiphikiswa.
Umongameli Donald Trump wele Melika izolo uxotshe umphathintambo wakhe wezomvikela umnumzana Mike Esper lenye inkokheli yezomvikela ebikwa ibingavumelani layo ukuthi wagxilwa ukhetho. Ikholeji le-Witwatersrand ye-University lase-South Africa selithole umuthi omutsha wokuvikela ukumemetheka kwegciwane lengculaza emzimbeni walabo abaphila lalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. I-coronavirus sibulele abantu abangamashumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa edolobheni lakobulawayo kulandela ukufa koyedwa kulelo dolobho izolo. Lokhu sokukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane eZimbabwe jikelele lokhu laqhamukayo kumakhulu edlula amabili lengxenye 255 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amahlanu lanye 51.6 million ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi 1.3 million. Ele Melika yilo elilokhu likhokhela kunani labantu abatholakala beligciwane leli lababulawa yilo. Kunje sebeyizigidi ezedlula ezilishumi asebefunyenwe belalo labulala inkulungwane ezingamakhulu edlula amabili 239,732. EZimbabwe khona inani labantu asebebanjwe bele COVID-19 lababulawa yilo ikakhulu edolobheni lakobulawayo liyaliqansa ukwedlula kwamanye amadolobho elizweni lonke. Osokulethe ukukhathazeka phakathi kwezakhamizi zaleli dolobho lengcwethi zezempilakahle ikakhulu kathesi izikolo sezivuliwe. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
I-COVID-19 isibulele abantu abaningi emhlabeni jikelele, kodwa eZimbabwe lomkhuhlane ubusuveza ukuthi unganeno ngaphandle kwakobulawayo lapho okhanya usuqalile ukukhwaza ngolaka. Lisiyatshona ilanga layizolo kobulawayo bese kulabantu abedlula amakhulu amabili lengxenye 256 abahlolwe batholakala bele-COVID-19. Leli gcikwane selibulele abangamashumi amabili kuleli dolobho kusukela mhlazilitshumi ngomfumfu kusiyafika izolo. Uma siqathanisa neHarare ngesikhathi esifanayo abantu abangamashumi amahlanu lasifica mnemunye 59 bahlolwe bafumana belegciwane le-COVID-19 kodwa akula muntu osethe walahlekelwa ngumphefumulo. Izakhamizi zakobulawayo zikhathazekile kakhulu ngenani labantu abahlaselwa yi-COVID-19 lababulawa yilo umkhuhlane loba nje abezempilakahle bengatsho isizathu esibambekayo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mqondisi Moyo uthi wesabela abantwana ezikolo.
Hayi, njengabazali siyesabela ukuthi i-COVID izamemetheka kakhulu ezikolweni sibili ngoba abantwana laba abancane abase primary vele ukuthi sithi bazayimaintain social distance lokugqoka ama mask ifana lokudlala. Asazi ukuthi kuzozala nkomoni sibili, siyesabela ukuthi i-COVID kungenzeka imemetheke ngamandla. Sesikhangela ukuthi ezinye izikolo vele lama sanitizer onalawo kawakho.
Unkosikazi Nkosinesi Sandlovu uvumelane lomoyo ethi bahlalele evalweni ngoba akulamanzi ezikolo.
ezikolo lapha yikho lapho kuzaqala khona ukuthi COVID imemetheke iphume ezikolo ibuye ezindlini ngoba siyananzelela ukuthi abantwana yikule mthetho ekhitshiwe ukuthi kumele kwenziwe akula ukuthi abantwana uzoyenza social distancing bahlala isikhathi eside bengabonani ukusocializa ongikhona sokukuningi babuthana bexoxa abanye badlula egedini bengachekwa i-temperature abanye abasoze bageza izandla and futhi okunye sakunanzela ukuthi asiyo COVID kuphela akula manzi especially ngapha kobulawa izikolo isemalokithini akula manzi lokho kuzagezwa njani izandla ezinye izikola zidla ama-sanitizer
umqondiso wesibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Solwayo Ngwenya uthi lumkhuhlane usuqalile ukubulala abantu njalo usubulala ukudlula ngesikhathi uqala udokotela Ngwenya uqhubekele phambili ekhuthaza abantu ukuba bazivikele ekubambeni lumkhuhlane
usuqalile ukubulala abantu khonapha kobulawayo siyacela njalo ukuthi sixwayise ukuthi hayi siziphathe abantu kade sisengozini kusale lo sumemetheka wesibili njalo kathi ubulala kakhulu okwedlula ubuya ngalesikhathi sikaMarch yikho liyacelwa ukuthi lingabe likhefuzela abantu eduze kwendu gqoka ama-face mask lihlanze izandla njalo lingahambi endaweni okuthi kuvalekile ezinjengokuthi lapho kuma-churchi kuma-wedding lalapha abantu akulahlwa khona abantu lihlangene libaningi kuma-funerals liyaxwayisa abantu bakithi
urhulumende kanye lengcitshi zezempilakahle bakhuthaza uzulu ukuba angayekethisi ekulandeleni iziqondiso zibekwe nguhulumende labenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye-World Health Organization, i-WHO, ngoba awukapheli. Kunje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwemibili 8610 asebetholakale belegcikwane leli elizweni lokhe laqhamukayo ngombimbitho lonyaka abasile kulo umkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezithoba minwemibili 8040 ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Donald Trump izolo uxotshe umphathintambo wezomvikela umnumzana Mike Esper lenye inkokeli yezomvikela elizweni lakhe ebikwa ibengavumelani laye ukuthi waxelibezelwa ukukhetho. Lokhu kwenzakala uTrump eqhubeka esithi ukhetho alukutshwanga ngokusemthethweni. Kodwa konke akuthi akuhambanga kakuhle kubikwa kungelasisindo lobufakazi bokuthi impumela yokhetho ifakwe eceleni. Inkokheli yebandla lakhe lama-Republicans iyamsekela kulokhu lanxa abanye bebikwa bengamsekeli kodwa bengaphumeli egcekeni. Ngomthetho weMelika kumele uTrump aqhubeke esesikhundleni lanxa enqunjiwe kuze kufike uzibandlela womnyaka ozayo kodwa umsebenzi wokuqhubela intambo zombuso konqobileyo kukhetho kumele ube ngabe usuqalile sikhuluma nje. UChris Gander weStudio 7 uxoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala kweLebhilithane umnumzana Sipho Senkosi Majokomola Balule oyisiphathamandla sebandla le-EFF Zimbabwe ngalolu daba.
Thina njengebandla le-EFF Zimbabwe sithi ukhetho lwezombuso e-America okwakuqala njalo ngokugcweleyo sithi ukhetho lolu luphathelane lezizalwane ze-America. Okwesibili, i-America yilizwe elikhangelelwe ngamazwe amanengi ekukhokheleni kokubuswa kwabantu okungelacuku njalo okuyintando yabantu kuhlonitshwa intando yabantu ekukhetheni ababusi babo. Lokhu esikubonayo okwenziwa nguPresident uDonald Trump wase-America kuyasimangalisa kakhulu kodwa njalo kuphinde kungasimangalisi ngoba uPresident Donald Trump ubevele etshengisa ngaphambili ukuthi ungintando kayiphikiswa. Lokhu njengoba sesikubona nje kwenzakala okwamanje uveza ukuthi ilizwe leAmerica lalo lilabo ontando kayiphikiswa, lilabo labantu abangathanda ukuthi beqhage umbuso.
Sifundo bani esingafundwa iZimbabwe ukukhetho lonalolo olwedluleyo?
Thina njenge-EFF Zimbabwe sibona ukuthi iZimbabwe ababusi beZimbabwe ababusi bethu lathi thina esikwezombangazwe kumele sifunde ukuthi ilizwe lelizwe kumele lilungise indaba zalo ngokukhulumisana, ababusi behlale phansi bakhulumisane nxa kulokuxabana kulokuhitshana ngempumela yokhetho. Kumele sibone ukuthi abantu ababusayo bayalandela umthetho, bagobele umthetho welizwe. Yebo, iAmerica iqhuba ukhetho ngokuthula nokuhlonipha abantu abayibo abakhetha ababusi babo. Lathi kumele njengabantu beZimbabwe sifunde ukuthi kumele sihloniphe abantu kuyibo abakhetha ababusi, njalo kumele ukhetho lwethu lungabi lukhetho oluyenza ukuthi abantu bachaywe, kungabi lukhetho olulempumela efihlakeleyo. Impumela yokhetho kumele ibikwe ngezigaba ngezigaba, hathi ukuthi impumela yokhetho ibikwe nguhulumende onguye ozaba lamavoti, ephinde uhulumende benguye ozatshela abantu umphakathi, etshela umphakathi ukuthi amavoti ahambe kanje, ngubani onqobileyo. Hathi uhulumende akumelanga angene phakathi kokubala amavoti.
Umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Palole, yisiphathamandla sebandla le-EFF Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseBhilitane. Uhulumende ukhuthazwa ukudinga indlela zokuqeda inhlupho eleZimbabwe elibhekane lazo, hatshi kwezemfundo kuphela kodwa lakunhlangothi zonke zempilo. Lezi ndlela kumele zivumele ukuphatheka kwenhlangothi zonke zempilo elizweni, ngoba nxa engasenzanga njalo kulakho kudala umonakalo omkhulu elizweni okwesikhathi eside, kubuyisele intuthuko yonke esithe yenziwa. UMavis Kamau usethulela lolu daba.
Lokho kuvezwe ngunobhala wenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mtata, esipha umbono wakhe phezu kwesimo sohlangothi lwezemfundo lapho ababalisi abemva phansi besithi kababuyele emsebenzini udaba lweholo labo luze lulungisiswe. Umfundisi Mthatha uthi nxa lokhu kungasalungisiswanga kulakho ukuphazamisa elakusasa laleli lizwe.
Okuwonakele yindaba ye-social contract, ubudlelwano bokahulumende lama-citizens, leleba lamabhizinisi, ukuze umuntu wonke athi sizoqhubeka njani ngomnotho wesizwe oyenza ukuthi abanye bathi umholo wabo awusoze usebenze uma bezothenga ngemali yaphandle kodwa bona behola imali eZimbabwe engelayo amandla. So part and parcel ye bigger conversation izomela uhulumende ayihole umuntu wonke aparticipate kuyo.
Kwasekelwa ngophethe isikhundla esibona ngezemithetho enhlanganisweni yezifundi zemakolitini lemayunivesithi yeZimbabwe National Students Union, ZINASU, uJingani Shoko.
Uhulumende kumele aqakathekise zonke izisebenzi zakhe. Sibona uhulumende enguye owenza ngani ukuyela emuva ngezikhalazo ezilethwa ngababalisi. So kuqakathekile ukuthi uhulumende enelise ukuhlala phansi ezwe konke abakufunayo ababalisi.
Abazali abanjengonkosikazi Sihle Mathe wakobulawayo baveza ukukhathazeka kwabo ngalesi simo sezemfundo.
And kunzima ama-teacher lokhu ngiye kwama-qualified teachers. So besinesicelo kuhulumende ukuthi engazama ngazo zonke indlela kumba balungisele ama-teachers bantu babuyele esikolo, sikhangelele impilo zabantwana, i-future yabantwana kusasa. ulokutsho lokho ukuthi umntwana kumele afunde ngathi at least nxa ufundile kuba ngcono nxa engafundanga umntwana ekuqaliseni akulabo dokotela akulama teacher akulama soldier akula even president so siyacela uhulumende ukuthi kangenele bantu anika ababalisi abakudingayo
sikhuluma kunje izikolo sezivuliwe uhlandla lesithathu lapho izifundi zonke ebezingakabuyeli esikolo ziqale ukwenza njalo kusukela ngomvulo mhla ka 9 Lwezi lanxa kufakazi ezikolweni buveza kuba kabayi emsebenzini ababalisi abanengi umphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Kane Matema utshele iStudio 7 izolo ukuba akatholanga imibiko yokuthi umsebenzi uphazanyiswe yikungayi kwababalisi emsebenzini izolo izikolo zivulwa okwehlandla lesithathu uMathema utshele njalo iphephandaba leHerald ukuba uhulumende uphakathi kokuqhatsha ababalisi abanengi ukuze abantwana babe ngamachumi amathathu eklasini eyodwa ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum. Sikubekela phambili sikhangela ukudonselana okulokhu kukhona ngempumela yokhetho lweMelika olwenziwe ngolwesibili lweviki edlulele. Ikolitshi leWitwatersrand University eseJohannesburg kwele-South Africa selithole umuthi omutsha wokuvikela ukumemetheka kwegciwane lengculaza emzimbeni walabo abaphila lalo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Umuthi omutshalo obizwa ngokuthi i-cabotegravir utholakale ngemva kokuhlolwa kokusebenza kwawo ebantwini kugoqela labeZimbabwe. Usolwazi kwezokwenqatshelwa kwemikhuhlane njalo umqondisi wenhlanganiso yeVIDS Reproductive and HIV Institute unkosikazi Sinet Delane Muretle uthe impumela yalolu cwaningo abalubiza HPTN084 ibathokozise kakhulu.
The interpretation of this finding.
Sithole ukuthi injekiseni ye-cabotegravir iyasebenza kakhulu okwedlula iphilisi le-tenofovir ekunqabeleni ukuthelelwana kwegciwane lengculaza.
The trial was met.
Uthi lolu cwaningo luthole ukuthi owesifazana nxa ehlaba injekiseni ye-cabotegravir kanye enyangeni ezimbili uvikeleke okwedlula amachumi ayisishiyagalombili ekhulwini 89%. Nxa uqathaniswa nalo onatha nsuku zonke iphilisi le-tenofovir kumbe emtricitabine elisetshenziswa ngabesifazana ekuvikeleni ukuthola igciwana lengculaza. Unkosikazi Delane Muretle uthi lolu cwaningo lwenziwe ngemva kokubona ubunzima obhekane lawo mama ukunatha leli philisi nsuku zonke ngobe kusenza ukuthi abanye balikhohlwe bagcine sebethola igciwane lengculaza. Kulabesifazana abedlula izinkulungwane ezintathu ababeyingxenye yalolu cwaningo ogoqela labeZimbabwe. Ababeyingxenye yalolu cwaningo ogoqela abaleminyaka esuka kumachumi amabili lesithupha kusiya phansi. Abesifazana abahlala lezithandani zabo. Abesifazana abathandana labantu abedlula oyedwa. Abesifazana abathandana lomuntu ophila legciwane lengculaza lalabo abahlalele bebodwa. Kodwa kunkosazana Helen Rees, omunye wesiphathamandla zenhlanganiso yeVIDS Reproductive and HIV Institute ukuthi kuzathatha isikhathi esidanyana lumuthi ungakaqali ukuthengiselwa uzulu wonke.
There are additional scientific and clinical.
Kusase kuningi obusafuze kucutshungulwe ngalo umuthi andubana wenziwe ube mnengi usiwe ebantwini.
Fast track both from the clinical research point of view and the manufacturing side.
Ingcitshi kwezempila kahle kaZulu enhlanganisweni yeSouth African Medical Research Council unkosikazi Dishiki Kalonji uthi kutholakala kwalumuthi kukhombisa ukuthi osolwazi beAfrika kabafuni ukwedlulwa ngabaphetsheya.
To have African scientists that have grown up in the context.
Kuyancomeka ukubona ososayensi beAfrika besenza umsebenzi omuhle ngalolu hlobo.
Really make a huge difference for community engagement and build trust in research in our own countries.
AbeZimbabwe abaphila legciwane lalabo abakhankasela ukuqedwa kwalomkhuhlane wengculaza labo sebemukele ngezandla zombili ukutholakala kwalomuthi. umnumzana Stanley Ndlovu osephile lalegciwane kweminyaka obuye njalo abe ngumkhokheli wenhlanganiso abaphila lalegciwane ndawonye lalabo abalwela ukuqedwa kwalo e-Asakhaneni Health and Wellness uthi lezi zindaba ezimnandi kakhulu usapho lweZimbabwe.
Indaba ye-injection le indaba ethokozisa kakhulu. Esikufisayo lesikucela ukuthi abantu bakithi bayamukele bayisebenzise ngoba izaletha utshintsho olukhulu kakhulu emphakathini wakithi. Njalo i-HIV free generation isiseduze nxa kunje. Ilula futhi ngoba uzahamba uyehlatshwa uzibuyele ekhaya, asikuthi into ezahamba uyithwele njengamaphilisi. Lokuthelelana kusokuzayehla kakhulu ngoba umuntu uzahlatshwa njalo uhlalele 2 months ehlatshiwe evikelekile.
Kodwa-ke umnumzana Ndlovu ukhuthaza amankampani enza imithile ukuthi aqinisekise ukuthi mhla itholakala le ijekiseni intengo yayo iyabe phansi okuzenza loba nguphi owesifazana oyifunayo ayithole. Melesulu 7 Johannesburg wele South Africa ngingu-Thuso Khumalo.
Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors lise Algeria lapho eliyadlala khona kusasa leqembu elimela lelo lizwe. Kumncintiswano wokudinga amaqembu azakuyadlala kumdlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ngomnyaka ka-2022. Intethelo zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Ntshantshu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi weqembu lama-Warriors uTrevor Kolokarusi utshutshele intatheli izindaba zemidlalo phambilini kokuphakama kweqembu leli lilubhekise kwele-Algeria ukuba yena labadlali bakhe bazimisele ukuyamela ilizwe leZimbabwe khona lekwele-Algeria loba nje amalungiselelo abo abengekho mahle.
No reason to not be optimistic. We have quality players. Now only our problem is most of our players are tired because really some key players are tired or some
Kula sizathu esokuba singabi lethemba lokuba sizaqhuba kuhle ngoba silabadlali abezinga laphezulu. Inkinga nje esilayo yikuba abadlali bethu abaningi bakhathele kanti abanye balimele. Udubo kube yimthetho elawula ukuhamba kwabantu emhlabeni jikelele ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 ngoba abadlali bethu bagcine behamba imango emide. Ngaphandle kwalokho abadlali bathi kimi kumele kudlalwe sibatshengise lathi abe-Algeria ukuthi sizintshantshu.
Inkokheli zeqembu leZimbabwe zibize abadlali abambalwa abadlala beselizweni laseNgilandi njalo umunye wabo uJordan Zemura uthi bakhangelele ukuthola imiklomelo kwimidlalo emibili abazayidlala leqembu le-Algeria.
It's a big challenge, but for us, that's the only way you can compare yourself. If you play against the best.
Sibhekane lomdlalo omkhulu kakhulu kodwa uqakathekile ukuthi lidlale lentshantshu ukuze lani libe zintshantshu. Nxa singenelisa ukuthola imiklomelo kumdlalo esizayidlala le-Algeria, siyabe sizifake esimeni esihle ngoba phela iqembu le-Algeria yilo iqembu elihamba phambili kuzwekazi le-Africa.
Iqembu le-Algeria lilabadlali abambalwa abadlala kumaqembu amakhulu kuzwekazi lase-Europe kodwa omunye layo umdlali weqembu lama-Warriors odlala kwele-Ngilandi u-Adam Chickson uthi yena akabesabi.
These are the big name players and everything. It doesn't mean nothing to me at this moment in time playing in Algeria, whether they're the best team, whether they're not.
Mina akungethusi ukuba balabadlali abaludumo angicabangi langabo kwakhathesi ngoba lokho kungangiphazamisa. Yebo kambe singabe sidlala leqembu elizintshantshu zezwekazi lase-Africa kodwa mina vele kangisabi muntu. Ngizaze ngicabange ngabo sengingene enkundleni njalo lokho kwenza ngingayithuki lutho.
Iqembu le-Algeria leZimbabwe azadibana ngolwesine ebusuku njalo angena kulo mdlalo. Iqembu le-Algeria kuyilo elihlezi phezu kwengalane lile mihlomelo eyisithupha, ikanti leZimbabwe lisendaweni yesibili lile mihlomelo emine. Amaqembu lawa azaphinda aphindane umphehlo njalo ngomvulo. Kuwo njalo umkhankaso wokudinga amaqembu azaphumelela ukuyadlala kumncintiswano we-AFCON ephuma kwisibaya sika-Group Edge. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Ntshantshu.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Ngesikhathi sempi yomvukela eMelika e-American Civil War, uMongameli Abraham Lincoln waqinisa abantu belizwe lakhe ngamazwi alokhu esakhunjulwa lalamhlanje athi inkululeko ayisoze yatshabalala emhlabeni esiwuphilayo. Wethula umbiko lo owaba lodumo eGettysburg. Amazwi la aqhubeka eqinisa abantu ngezikhathi zobuzima, ikakhulu abakubutho abanikela impilo yabo ukulondolozwa nokuvikela hatshi elemelika kuphela kodwa lamanye amazwe. Ngaleso sizathu elemelika labeka usuku lokuqhakathekisa umsebenzi owenziwa ngaba kubutho abatshonayo labaphilayo okulikhefu le Veterans Day bejalwa ihlombe ngokuzinikela emsebenzini wabo. Lalapho bengasekho kubutho baqhubeka behlonitshwa ngokuba yisibonelo esihle sokuvikela ilizwe lemelika eliligugu. Leli khefu elikamhlaka 11 Lwezi laqalisa ukunanzwa ekubhitshweni kwempi yamazwe omhlaba wonke jikelele yakuqala eye-First World War ngomnyaka ka-1918. Limpi yaliwa kuzwekazi le-Asia, e-Africa, ezihlengeni zaselwandle lwe-Pacific, loluhanqe i-South America kanye nakuzwekazi le-Europe yaba yimpi eyayijonge ukuqeda zonke impi emhlabeni wonke jikelele. Kodwa kwaba lusizi ukuthi ayizange yaba yimpi yokugcina. Ngomnyaka ka-1954, uMongameli Dwight Eisenhower waqinisa ikhefu leli ngokuthi likoqele ukuhlonipha bonke abasebenza ngesikhathi sempi lalapho ilizwe lingekho empini. Uhulumende weMelika lokhu eqhubeka ngokulandela lokuhlonipha lomkhuba wokuqakathekisa abakubuto kuze kube namhlanje ngenhlonso yokuncedisa asebajiya ibutho ngemva kokuba kubutho okweminyaka ethile ukuze babuyele kweminye imisebenzi engayisiyo yohlangothi lwezomvikela ukuze babuyele empilweni yabo yansuku zonke. Uhulumende weMelika ugcizelela ukuba ikhefu leli malingakhangelwa njengesikhumbuzo sempi. Leli langa le-Veterans Day asilo langa lokunanza loba ukujabulela unqoba loba unqotshwa kwebutho leMelika. Kayisilo langa lesikhumbuzo sokusekela abezombusazwe kumbe zabafisa ukuqhuluza amanye amazwe. Kodwa lilanga lokukhumbula ukumanyana kwabakubutho langokuzinikela ukuvikela amazwe abo. Kulabanye abakhetha ukulahlekelwa ngumphefumulo hatshi emazweni abo kuphela kodwa lakwamanye amazwe okulusuku njalo olulanzwa lasemazweni agoqela iGreat Britain, Canada, South Africa lamanye.
Lapho ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngehlukane izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. I-coronavirus isibulele abantu abangamashumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa obulawayo kulandela ukufa koyedwa kulelo dolobho izolo. Umongameli Donald Trump izolo uxotshe umphathintambo wezomvikela umnumzana Mike Esper, lenye inkokheli yezomvikela ebikwa ebingavumelani laye ukuthi wagqilwa kukhetho. I-College le-Witwatersrand e-University lase-South Africa selithole umuthi omutsha wokuvikela ukumemetheka kwegciwane lengculaza emzimbeni walabo abaphila lalo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPlatsete Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.